Ukuthi kungena bani kuza ngokuthi bayalandela yini lokho asebakujwayeza abantu ukuthi bathathe umuntu owayelesikhundla esikhulu kuzaphu ingakangeni ngo-1987 kuzano ngokuba okukhulu ikuthi kube ngumuntu owangena kunye lobaba uNkomo ngo-1987 kusenziwa i-unit accord, hayi labo ababekuzaphu baya kuzano kungakafiki i-unit accord. Ngakho nxa ukhangela kulabo zabona ubaba uSimon Khamo enguyo phezulu, kodwa basengathatha abanye phela ilabo abantu basebenza ngendlela yabo esingayazi lathi. Kodwa ke nxa ukhangele uzabubona uKhayamoyo enguye umuntu ohamba phambili kulabo abangangena, kodwa basengehla badlule kuye nxa bengamthandi bathatha abanye kanjalo ngoba kusemandleni abo, akulanto bavimbelaka, akulanto ebhalwe emthethweni ukuthi kumele bakwenze kanjalo, bazenzela umathanda njengakho. Kodwa ubaba uKhayamoyo nguye ophambili kulokho nxa kulandela indlela obekusenziwa ngayo.
Singabona ebuyela yini kuhulumende uMohati imhlawumbe bemupha esinye isikhundla esitshiyeneyo?
Usengabuyela ngolunye usuku, kodwa kakukabonakala ukuthi angangena. Umuntu osekwaba nguvice president kakujwayelekanga ukuthi angabuya angene senguminista izinto ezinjalo, ngokuba kuyahlupha kakhulu emapentshenini, kuyahlupha ezintweni eziningi nxa usuthatha isikhundla esiphansi kakhulu. Usengaretire ngemali encane kakhulu, ingakho abantu abaningi bekubalekela ukubuyela njalo. Kodwa kangiboni njalo ngendlela aphume ngayo ukuthi angabuya abuyele esikhundleni esikhulu. Angahlala kuzano ngale lapho retirelwa khona laba abantu abadala, asebenze khona ngale ngokuba bayamdinga bayamgcina lanxa kucatshangela ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo emahofisini. Angiboni ukuthi usengabuyela ku-government, ngibona nje ngokuya kwesikhathi uzagcina nge-congress elandelayo ezano esephumile phezulu esihlalweni lesiyana sebefaka omunye, kumbe ngokuya kwesikhathi la agcine ethiyile. Kodwa ke hayi ukuthi abuyele kuhulumende kangiboni.
Khona ungathini ngodaba lokuthiya kwakhe umsebenzi?
Emazweni amaningi vele umuntu kungathiwa khona ulecala lokusebenzisa ihofisi le-government ukulala labomama abendileyo kumbe labantwana besikolo uyachiya umsebenzi. Into etholakala endaweni eziningi kakhulu emhlabeni lapho abahlonipha khona abantu lo mthetho abazithoba ebantwini. Kukhona lapha kuphela eZimbabwe lapho umuntu athangona khona bulala abantu enze konke ukungcola pronyotho acine emkhulu. Yingakho sibona abantu abaqeda abantu ngegugula hundi namhlanje banezihlalo ezinkulu kakhulu, abatshontshela abantu nge-Willowgate scandal balezikhundla ezinkulu kakhulu. Kodwa ukuthiya umsebenzi ngemva kokwetheswa icala elinje ikakhulu nxa kulobufakazi obusegcekeni, yinto vele efanele ukuthi umuntu ayenze achiye. Kodwa ke kakungajiye na yedwa, bakhona abanamacala amakhulu kakhulu okwedlula elakhe. Yibo abantu kumele baphume baphele emahofisini, kuvusa abantu abafanele ukuthi bavuse, hayi izigebengu.